Mark Kangela, the unemployment rate right now is below 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course, lapho asingeke sibleme uTrump singathi bekwenziwa iCovid lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye into ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu and kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China endaweni ezinjalo due to iCovid the shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase. Since iCongress isivumele i-infrastructure bill e-1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhonomo uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa i-infrastructure, kulungisa imigwaqo, imisebenzi ye-construction, ama-surveyors, le misebenzi eminingi enjalo izobenefitha kakhulu and kuzo-increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho, isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrats, kulalaba esithi ngama-progressives abadimanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services, ukupromota izinto ezifana lemindeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana lalezo, whereas kube labanye ama-moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business. Ama-Republicans siyazi vele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli, so yonke into abayenzayo ku-Congress kuvoteni, bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines. But umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngijile mandulo, and uBiden I think wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Osekusele nje ukuthi akwanise ukuthi abuthelele nje abantu, abuthanise abantu ama-Republicans nama-Democrats, ukwenzela ukuthi bapushe ama-bills abawafakayo, ukwenzela ukuthi like i-Build Back Better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezinceda kakhulu izizalwane ze-America ukubhalansisa umkhono.